izakhamizi siqophusana lazo ziyabuza ukuthi izikolo zona zivulwa nini, ababhalayo kakhulu bazabhala njani, ama-students labo sokumele ukuthi babone ukuthi bayalungiselela for imihloliso yona leyo njengoba kuthiwa izaba khona. Ngoba emavikini adlulileyo izimiseki bikhuluma ukuthi khona ama-exams kaJune a-forwardwa nge-4 weeks. Okuhlupha abazali ukuthi abantwana bazasuka njani besiya kuma-boarding school lapho abafunda khona, bazasuka njani besiya izikolo zabo besiyabhalela leyo mhloliso. Ebantwaneni kuba nzima kakhulu ukuprepare ama-examinations usuwedwa, usuzivalela, ungasela muntu ongambuza into ezenjakazana lezo, ziba nzima kakhulu.
Kulezinye izikolo elizweni eseziqalile ukusebenzisa ubulembo be-inthanethi ekufundisweni kwabantwana besikolo, ukubona njani lokho?
Uhlelo lokuthi abafundi befunde ebulenjini be-inthanethi luhlelo oluhle kakhulu, yikho lapha umhlaba wonke okhona. Kodwa mase sikhangela kwelakithi eZimbabwe, sibonile ama-private schools sebeqalisile uhlelo lolu, sebefunda kubo-Zoom, njalo abazali bayabhadala ukuthi bebe lohlelo lalolo, kusho ukuthi babe layo i-inthanethi ezindlini, njalo lalawo ma-gadgets okusebenzisa. Uhlelo oluhle kakhulu, kodwa uhulumende o njengelizwe asikabi ready ukuthi silwamukele, ngoba nasikhangela ama-private schools malutshwane but iningi labantu lisezikolweni zikahulumeni. Njalo ngase sikhangela emakhaya, kusho ukuthi nxa abanye befunda emakhaya kufundwa khonkana, kungasidalela udubo olukhulu ukuthi laba abanye baya phambili ngezifundo kulabanye abangafundiyo. Kungahlupha kakhulu ngoba ukuthola kwethu kuyashiyana, kodwa besifisa ukuthi na i-learning isenziwa, kayenziwe umntwana wonke athole i-opportunity ngale.
Kulabantu abakhuthaza uhulumende ukuthi aqale phela ukusebenzisa ama-radio kanye nama-TV stations ekufundisweni kwabantwana besikolo, awusitshela umbono wakho mayelana nalokho?
Umbono wami, uhlelo lwama-radio lama-TV lolu luhlelo oluhle kakhulu, mase sikhangela ikakhulu abantu abasemakhaphaleni, kungcono ukuthi kwenziwe ama-station akhangele kweze-education. Singahlanganisi lalawo ama-station esivele silawo, kube lalawo education ukuthi umntwana bekwazi ukuthi ngalesi sikhathi kube kulokhu eku-announcewa mchokotsho, ngalesi sikhathi sifunda lokhu, ngalesi sikhathi sifunda lokhu. Kube le-program lapha abafundi abangaba layo ukuthi nca lami ngingumzali ngisithi laleli radio yena, bengikwazi ukuthi laleli educational radio yona leyana. And njalo noma i-lockdown kumbe isikhathi isifo lesi se-corona sesithesa singathula, kuba lula kakhulu imfundiso zenzana zikhontini.
Kuyini okufunakalayo ukuze sisebenzise ama-TV kanye lama-radio stations ethu ekufundisweni kwabantwana besikolo?
Nxa kube senza i-video based learning yona leyo, bencedise kakhulu abafundi, kube lama-subtitles nga-language yakhona naleyo, izinto ezinjengazona lezo. So kusho ukuthi ama-radio station lawa lama-TV lawa abe senza okwe-education, kusho ukuthi asoze fanane le nhlelo ezenziwa kuradio nje, le nhlelo ezenziwa kuma-TV nje ebe ngawe-education. Uhulumende mede engasisiza kakhulu ma engasebenza le Ministry of Information le Broadcasting Services ukuthi babone ukuthi inhlelo lezi singafika njani, ngoba singananzelele ukuthi kule report eyakhishwa yi-Potras itshengisa indawo lapho kufunakala ama-base stations okungela i-connectivity khona, yabo umabona kude engelama-connection yama-radio elizweni lonke jikelele. So kungaba kuhle ukuthi qalise esingathi ngesikhiwa yi-infrastructure development.